sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 16 Mpandula 2020 ngoPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje,
siqalisa futhi iCorona. Especially khona ngapha thina kubo Cardiff lapho lo mntana nami lapha afundela khona abantwana abancane angiboni ukuthi ba understand ambe bayazwisisa izinto ezinjengabo social distancing la khona ukuthi bangabambani badlala ndawonye
abalwela amalungelo oluntu labazali bale mibono ehlukileyo ngokuvulwa kwezikolo ngesikhathi umkhuhlane we-COVID-19 ulokhe umemetheka eZimbabwe.
Abantu phandle ngathi abathabanga ngalokho okwenzakalayo. Labantu ababengahambi lati uyezwa ngecommunication yabo ukuthi hayi sesingazwanani lani njengebandla le-MTC kodwa lokhu okwenzakalayo ayisitiko.
UZulu wakobulawayo kanye labenhlanganiso zokulondolozwa kwamalungelo oluntu lokho besola ukuqotshwa umsebenzi kwamakansila we-MTC Alliance ngabe MTCT. Inkosi uBulelani Lophengula Khumalo yesizwe sikaMthokazi uthi umongameli Emerson Mnangagwa uyazikhulumela nje na ethi akasoze yavumele ukuvuselelwa kobukhosi besizwe samaNdebele. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ugatsha lwezempilakahle luthi akekho obulewe yi-coronavirus eZimbabwe kwensuku ezimbalwa ezedluleyo. Kulabantu abangamashumi amane lanhlanu 45 abafunyenwe belegciwane leli izolo. Lokhu kukhweze inani lasebefunyenwe belalo lokhu laqhamukayo laya kunkulungwane ezedlula eziyisikhombisa 7576 asebesindile bona bezinkulungwane ezedlula ezinhlanu 5783 labulala abangamakhulu edlula amabili 224. Izwekazi le-Afrika lihlasele abedlula isigidi 1.4 million labulala inkulungwane ezingamashumi edlula amathathu 33,047. Emhlabeni jikelele yabekolitshini le-Johns Hopkins University babika ukubana sebeyizigidi ezingamashumi iphosi amathathu 29,621,768 abafunyanwe bele COVID-19 yabulala phose isigidi esisodwa 936,156. Abalwela amalungelo oluntu labazali besipha imbono ehlukileyo ngokuvulwa kwezikolo eZimbabwe ngesikhathi lomkhuhlane we-COVID-19 ulokhe umemetheka. Bethi abalathemba lokuthi uhulumende ulungiselele okweneleyo ukuvikela abafundi nababalisi ekubambeni lomkhuhlane. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi labantu ezweni okugoqela ababalisi labafundi baveza ukukhathazeka ngokuvulwa kwezikolo ngesikhathi inani lababanjwa ngomkhuhlane we-COVID-19 lokhu liqansa eZimbabwe. Olwela amalungelo oluntu unkosikazi Patricia Chabalala uveza umbono wakhe wokuvulwa kwezikolo.
Okokuqala engikhangeleyo ukuthi kambe uhulumende wethu uzakhangela yini wonke okuza kwenza ukuthi abantwana bavikeleke ku-COVID. Uzaba nika yini konke okufanele ama-sanitizers, konke ama-mask, konke lezikolo zizatilwa yini, zizahlanzwa yini, zizahlanzwa zispraywe yini ukuthi abantwana bafike kungalama kuhlanje. Okwesibili ukuthi vele abantwana laba nqa bevula bazavula bebebhala bazabhalana njengoba bebehlezi bengafuni.
Unkosikazi Khora Ndebele laye olwela amalungelo oluntu uvumelana loMachabalala ethi bakhathazekile kodwa kuhle ukuvulwa kwezikolo.
Esikucela njengabazali ukuthi kube le-social distancing emaklasini, abantwana bengafundi be-more than 50 kumbe 60, abantwana babe balutshwana per class, nxa kusenza kube lama-afternoon morning, kube lama-morning classes, lama-afternoon classes, ukuze kulimitwe ama-numbers.
Umzali unkosikazi Thoriso Phiri uthi yena ungomunye wabakhathazekileyo ngokuvulwa kwezikolo.
Ngikulingisela amanye amazwe, Amanye amazwe bavulile kodwa bayenza kahle. But khangela thina sivula ngoba omunye umuntu sekhulumile. Silise ku level bani? Kukuku. Abanye bazobe ku level 1 yiko bevula lamaphoti abo. Hayi kunzima ngutshile. Impilo isinzima ndisitshintshile lapha uhulumende esilayelo nguhulumende wokukopa uhulumende ongakwazi ukufundisa ukuthi kumele kukhanye kusetshenzwe njani ongalandeli imithetho efuna abantu.
Umphathintambo wezemfundo umnumzana Kane Matema wethule imbiko ethi izikolo zonke zilungiselele ukuvulela labo abaloba imihloliso lonyaka kusukela kweka grade 7 eka form 4 lo form 6. Nimele iStudio 7 yikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Ngonge sifanayo kweLebhilitane ngemva kwenyanga eziyisithupha zivaliwe izikolo ngokuqhamuka kweCOVID-19 abazali abadabuka eZimbabwe asebehlala kweLebhilitane labo bahlaba omkhulu umkhosi abanye ngabakwemukelayo abanye njalo ngabakhathazekileyo besithi leli gciwane lokhu lisidla amahabula. Intathule izindaba yeStudio 7 uEzra Chisasibanda usethulela lolu daba.
Umkhuhlane wecoronavirus usiyehlile okwamagama kulandela iziqondiso zelockdown England. Solokhu waqalayo kekethiswa iziqondiso lezi, inani labatholakala beligcikwane seliqonga njalo nsuku zonke okuyikho sokusedusa abazali abantwana abafundayo. Unkosazana Saziso Nyathi ohlala eWales uthi kaphathekanga kuhle ngokuvulwa kwezikolo.
Ngilomntwana omncane ongole 5 years okuye 1 ngilovalo kakhulu isiqalisa futhi icorona especially khona ngapha thina kuwo Cardiff lapho kulomntana nami lapha afundela khona. Abantwana abancane angiboni ukuthi ba understand ambe bayazwisisa izinto ezinjengabo social distancing la khona ukuthi bangabambani bangagani badlala ndawonye. So ngicabangela ukuthi lama teachers abo ayakwanisa ukuphathela umkhuhlane abantwana bezobuya bezosithelela kumbe lathi abantwana sibanike umkhuhlane bawuhambise ezikolweni.
Umnzana Qobo Mayisa usebenza lenhlanganiso ezimela izizalwane zeZimbabwe kweLebhilitane njalo uhlala edolobheni leBirmingham.
Abantwana laba bengahamba bethatha umkhuhlane ke kwenzakalani? O umntwana engaba seklasini omunye oseklasini yakhe agule kumbe abanjwe elawo lo mkhuhlane weCOVID-19. Umthetho uthi sokufanele ku-isolatewe iklasi yonke. So kutsho ukuthi labazali bomntwana lwana akusafanelanga phela baye emsebenzini baphila njani. I-risk yakhona inkulu, not just a health risk ebantwini bakithi but also an economic risk. Abantu bazahlupheka behle ukubhadala amarenti behle ukusupport imuli zabo ngenxa ye-directive yona le.
Banengi abadidineyo bengazi ukuthi benzeni. Umnumzana Thamo Mpofu uthi izikolo kazivalwe.
Abantu abamikhalesi laba bagula baphethwe yiflu and babuya layo khona ngale sikolo. Abantwana laba bahlale lapho isikhathi sonke lesikule lockdown bengela flu kungela lutho olubi ngabo. Kwavula izikolo lezi abantu bakhwehlela kathesi. Kutesta kwakhona khona yikho kuvela kungekho. Njalo ungazothi bayakutesti uyabuzugula uzugulela ukuvuma ungavele bakufake phakathi khona ngale sokusiya ngokuthi unguba. Kanti ngithule nje ngithe zwi anything ezayenzakala lapha ngiphezu kwabo njengoba khangele so ngoba yiba baqale yonke leyo nto le.
Unkosazana Musa Dube uthi umkhuhlane weCOVID-19 awukapheli zivulwa njani pho izikolo?
Kathesi babuyelile kodwa umkhuhlane lokho ulokho spreader ulokho khula akusela abantu abafayo ye kuhle sibili lokho kodwa ama cases they are still rising futhi singani siyamambijana sibona ukuthi izaphetha ngani ukwenzela ukuthi lathi umoya wethu ukhululeke ukuthi sihambise kakuhle abantwana besikolo.
Ukuhlala kakhulu kwabantwana bengayi esikolweni kwenza abanye bakhohlwe konke abakufundayo. Umnumzana Jimens Pepper uthi kazivulwe izikolo.
Ikusasa labantwana lisesikolweni lisemfundweni yabo. So okudingakalayo ukuthi abantwana mababuyele esikolweni izikolo zivulwe. Ukuze libe lihle ikusasa labantwana ukuthi babuyele esikolweni. Siyabonga.
Abaningi abadabuka ezwekazi le-Afrika yibo abakhanya bekhathazekile kakhulu sebephilela evalweni. Nxa uhulumende wakuleli lapho esethula isilinganiso sabantu ababanjwa belegciwane leli akehlukanisi ngemihlobo kodwa imbiko evela ku UK Office of National Statistics ithi leli gciwane le COVID-19 libulala abantu abamnyama okuphindwe kane kulalabo abamhlophe. Lihlela qonga inani labantu abatholakala beligcikwane le-coronavirus kwele-Bhilithane ngemva kokuvulwa kwezikolo ngeviki ephelileyo. Ngimele Studio 7 eLondon, igama lami nguJesus Banda.
Umkhosi ubulelani loBhengula Khumalo wesizwe sikaMthwakazi uthi uMongameli Emmerson Mnangagwa uyazikhulumela nje nxa ethi akasoze avumele ukuvuselelwa kobukhosi besizwe samaNdebele ngoba vele yena sowakhethwa njengenkosi njalo lokhu akusoke kuguqule lutho. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Inkosi ubulelani loBhengula Khumalo uthi amazwi kamongameli Mnangagwa awabahluphi njalo ngawalani lesiko lesizwe sikamthwakazi. Isikhulumeli senkosi ubulelani umnumzana Bonman Khumalo uthi akekho umuntu olelungelo lokutshela isizwe ukuthi siqhube njani amasiko aso.
Inkosi yamaNdebeleni isikhona. Inkosi yamaNdebeleni ngubulelani loBhengula kaMzilikazi. Asazi ke ukuthi umongameli yena ube khulumela kukuphi ukuthi yena akazukuyiphi imvumo eyani ngoba phela ubukhosi lisiko lethu amaNdebele. Isiko lethu asilicele kuhulumende, isiko lethu liyithi, isiko lethu siyaliphila.
Ngesikhathi khuluma ngempela viki emhlanganweni wekomiti ebandla leZANU-PF ebona ngokuqhutshwa kwenhlelo zalelibandla esabelweni seMidlands, uMnangagwa uthe kulabathile abebefuna ukuvuselela umbuso womdabu wamaNdebele kodwa bayincitshwa leyo mvumo. Uthi ngeke avumele kube lenkosi phakathi kweZimbabwe ebuswa nguhulumende okhethwe ngabantu. Kodwa ke uKhumalo uthi okufanele uMnangagwa akwazi yikuthi mhlaka 3 Mbimbidlo 2018 isizwe sikamthwakazi sasihlele ukugcoba inkosi ubulelani loBhengula Khumalo ngokusemthethweni ngokwesiko lamaNtunwa. Kodwa ke umthethwani ndaba lohulumende bayinqabela lo mkhosi ngesizathu sokuthi lokhu akukho emthethweni. Ngomnyaka olandelayo ingwevu zamaNtunwa zaquqana zayigcoba inkosi ngokwesiko lamaKhumalo base bethula emphakathini ngokusemthethweni njengokutsho kwesiko labo. Lokhu uthi ngumgogodla wesiko lamaNdebele elingeke liguqulwe nguhulumende umongameli loba umthethwandaba. Impendulo yenkosi ubulelani sisekelwe liningi labantu lenhlanganiso esidabuka emaNdebeleni. Isikhulumeli sebandla leMthwakazi Republic Party umnumzana Velile Moyo uthi kuyabethusa ukubona umongameli esiba lesibindi sokuma emphakathini esayisuba ngokuthi ulamandla okuncindezela isiko lesizwe njalo okulilungelo elikusisekelo sombuso welizwe.
Ngakhululeka mnanga kwaqhubeka ekhuluma asho lokho angakusho kodwa ke uma isikhathi serevolution sesifikile akukho umuntu ongenelisa ukuthi ke asibuyisele emuva. Sithi thina ke hayi abantu bakithi mabengakhathazwa yilokho okukhulunywa ngumnangako. Amakhosi wonke akithi sovuselela ngenkani. Angabe yathanda iZimbabwe noma kayithandi. Uma kuyikuthi ke bafisa ukuthi ke bacrash isizwe semathebeleni siphele njengalokho bayefuna ukwenza ngompuqazo asizivumela.
Isizalwane seZimbabwe umnumzana Mlungisi Jabalala uthi uMnangagwa uveza ukuba lolwazi oluncane uma ikhuluma ngamasiko lezomdabu.
South Africa is a republic. Ilenkosi zemhlobo yonke ekhona eSouth Africa. Nansiyana inkosi yamaZulu izwe lithini. Nansiyana inkosi yakoXhosa lapha kugcawu bakhona bonke amabhaxa bakhona emahlanganeni akhona emavendeni akhona bonke bahlonitshwa ngendlela yakhona. Athi iziduna lezi ezithiwa ziyavunyelwa eZimbabwe zivunyelwa zireporta kubani? Lokho mpela yikudelelwa.
Kusinqumo esethulwa umthethwandaba weHigh Court ngodaba lokugcotshwa kwenkosi ubulelani ombimbitho ngo-2018, umahluli uJustice Martin Magonese wathi ukwenza lokho akukho emthethweni ngoba kungelamthetho eZimbabwe osekela kugcotshwa kwenkosi. Usinqumo esifanayo njalo wakhuthaza iqula labafuna ukwenza lokho ukuthi kungenzeka kuphela nxa bengakhuthaza uhulumende ukuthi ethule imithetho evumela ukubekwa kwenkosi zomdabu. Melestudio 7 Johannesburg, South Africa, ngingu-Benedictine Nhlapo.
Live Talk lamhlanje uhlelo Diaspora Forum sikhangela umonakalo osudalwe yokuqhamuka kwegciwane le-coronavirus. Lamhla kuhlelo lwethu lapho esiphatha khona ingxoxo lezizalwane zeZimbabwe ezihlala emazweni. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lomnumzana Rafael Mthombeni ohlala edolobheni leTexas esigabeni seDallas. Behlaziya udaba lokudutshulwa kwabensundu ngamapholisa.
Hayi, mina mnumzana ngokubona kwami ngibona ngathi ukudutshulwa kwabantu laba abantu kungathi ayisiyonto eqala kade, kungathi yinto ebisenzakala kodwa singayiboni ngoba kungekho lo umabona kude lo osehlale sesandleni. Yiko ke mina mbona ngathi hayi abansundu badutshulwa sibi, kungakhathalekile ukuthi kutheni, ngoba nxa kuyikuthi umuntu uphambanisi kanti kungani bengadubuli isandla kumbe badubule unyawo kumbe badubule okuzakwenza ukuthi umuntu ame lokhu akwenza, kodwa ke badubulela ukubulala. Mina mbona ngathi bekuvele kukhona kodwa ke ngenxa ye yesiboniboni lezi ezisefonini kade sabantu sokusithi kungenzakala bahle bafake impikitha khonapho khonapho, ngoba ungakhangela lanxa kwenzakele khonoko ikakhulu loko kukajaha low Floyd sekwenzakala okunye futhi okuninginingi ngemva kwalokhu ukudutshulwa kwabantu bedutshulwa ngamapholisa.
Bakhona njalo labamhlophe okuthiwa labo bake bedutshulwe ngokutsho kukamongameli Donald Trump, abamhlophe abadutshulwayo bebulawa ngamapholisa kulabensundu. Kungaka kuliqiniso yini lokhu njalo kungaka kutshengisana?
Hayi, kanti kungani iziboniboni lezi umabona kude engasitshengisi kudutshulwa amakhiwa? Sibona bona amakhiwa edubula abantu, angithi sike sabona kathesi lapha Kentucky umfana nangu yaphethe umpopo uhamba phakathi wabantu uyadubula abantu. Amapholisa kambophi yena lwana umfana kazanga mbophi khonapho khonapho. Mina mbona ngathi kulo kubandlulula okukhona nxa kusiza kukhonokho ukuthi odutshulwayo ngubani. Mina mbona ngathi ujaha lwana wadubula abantu laphana ngabe wayengomnyama, wayengazoza afike ndawo, babezahle bamdubule khonapho besithi ube yingozi ebantwini abaningi. Mina kangivumi ukuthi abamhlophe baningi abadutshulwayo bedutshulwa ngubani, ngoba abamnyama kababadubula abamhlophe.
Abanye abensundu esike sabona kumfanekiso kamabonakude baya bebe yibo abangani bayaphambanisa, omunye umbone engani ufuna sibili ukutshana lamapholisa bagcine bemdubula. Ungathini wena ngesiko labensundu ikakhulu nxa behlangana lamapholisa?
Ngiyavuma ukuthi isiko labansundu lingathi lehlukile kulabamhlophe, kodwa kakutsho phela ukuthi nxa belesiko elehlukeneyo sekufanele ukuthi badutshulwe. Ngoba mina engikubonayo kungathi amapholisa wona nxa kuthiwa lipholisa, kungathi lipholisa lomuntu omnyama asilopholisa lelinye khiwa. Amakhiwa nxa ephambanise okufana naye lakhonokhu okuyabe kwenziwe ngomnyama, indlela abamphatha ngayo iyachiyana lendlela abambopha ngayo iyachiyana, kayifanani. Yiko mina lanxa kuyikuthi abamnyama ukuthi ubone bengathi bafuna ukulwa, kuvele kuyabe kusegcekeni ukuthi amapholisa vele wona adinga yena umuntu omnyama. Nge ngabona mnuma bona kude lapha amapolice ehlupha undoda ezimele yadini yakhe. Besithi bona wenzani. Wathi hayi ngihlala khona apha mina indlu yami. Bakhanya bengathi kabakholwa ukuthi indlu yakhe. So kungathi kulokuza ingqonjwana okuthi khona umuntu omnyama vele kalalu ngamela ngabe lalu. Yikho ke abantu abamnyama bengathi kwesinye isikhathi bayachinga bagcine sebedujulwa ngenxa yakhonoko. Kodwa ke ngibona ngathi kuyisystem eyihluphayo la.
Khona ukondla umntwana ongumfana elizweni leMelika kunzima njani nxa sikhangele khona okuyenzakalayo ukuthi kuyaba kumele afundiswe ukuthi nxa ihlangana lamapolisa aziphathe njani.
Ye akuwo ukondla umntwana ongumfana eMelika lapha kunzima. Mina ngilabo lamabafana lapha owami lomncane ukowalanyulelwa ngomunye umlungu. Sebemgcwele sibili lami ngikhona kungasikho ukuthi kangikho engaphambanisa ngalo besithi kungani a-driver kune-boat kufanele ukuthi ube on the right side of the law ungaphambanisa awumuntu uyafa sibili engananga lutho kwesinye isikhathi.
Umnumzana Rafael Mthombeni yisizalwane seZimbabwe esesihlala ngapha kweleMelika. Lapho ke limuzwe ekhuluma loChris Gande weStudio 7 ecingweni eseTexas esigabeni seDallas khonapha eMelika. Bayakhala abantu ngokwenziwa yi-MTCT ekhokhelwa ngunkosazana Thokozani Kube esiqothisa amakhansela amadolobho ehlukeneyo eZimbabwe adlelana le-MTC Alliance. Kodwa kulabanye njalo abasekela ukwenziwa nguMakhophi abathi amanye ala makhansela aguqela akobulawayo abengasebenzi kuhle lezakhamizi. Abakhala kakhulu ngababhekane lokusilela kwamanzi kanye lomkhuhlane wesihudo osubulele abanye emzini weLuveve. Ukuze sizwe okuneni ngodaba lolu, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxela bomnumzana Thembelani Dube webulawayo Progressive Residents Association uthi Nashe Kambarami omunye wabasanda kuxotshwa kulikansili uKhaliphani Phugeni weMTCT lomlungisi Dube olwela ilungelo loluntu.
Izakhamizi zikhala corruption kakhulu kungazani kuthiwa leadership kadikhona is more corrupt than the previous councillors ezike zaba khona. So ngokunjalo-ke ukurithola kwabo yebo ye abanye bakujabulela kakhulu abanye njalo balosizi ngakho ngoba anti abanye baye basekile. Kodwa thina njengezakhamizi sibili majority yabantu besebeke baphosa sibili amazwi anzima nge-corruption ekhona koBulawayo ukuphasela umhlabathi khona ukuthi ukhansile kangila uze siyazinika umhlabathi emayadini nehlala kwenye wadi emalokitshini konokela kabakulungisise ngenxa yokuthi abantu baze babe ilizwi lokuthi kungaba njani ke sibhale ipetition ke-slobe iparliament and wo-government and so forth ukuthi ama-local government elections akaseparatwe from election ari-general election esijale kuba layo ngenxa yokuthi kwesinye isikhathi ugcina ukhetha umuntu ku-local government because thina as residents we are worried about local governance issues. So nxa kuyikuthi sukhetha umuntu ongamaziyo ngenxa yokuthi kubona isimbolo ethile umuntu lwane ungathi uyamlanda. Some of these councillors are very unfriendly nxa ubalanda uzama ukuthi udeal labo ngama-issues emawadini.
Ye siyakuzwa kakhulu babukambarami
ngama-solidarity messages esiwabonayo kuma-social media lokunye konke lama-comments esiwabonayo ayakutshengisa ukuthi abantu abathabanga ngalokhu okwenzakalayo. Ngoba eqinisweni into yonke embi ongayenza at the end of the day nxa usuzibuza lawo wedwa uyakuzibona ukuthi hayi laphana kodwa mpambanisile abantu bangikhuza laphana mpambanisile kumele ntshintshe ngenze izinto ngendlela efaneleyo. Abantu phandle ngale abathabanga ngalokhu okwenzakalayo. Labantu ababengahambi lathi kuyenziwa nge-communication yabo ukuthi hayi esingazwanani lani njengebandla le-MTC kodwa lokhu okwenzakalayo ayisitikho.
Siyakuzwa kakhulu baba Phugeni. Abantu kubenzani konke lokho?
Indaba ye-corruption babazali hhayi ungesabi wena. Into enhle ukuthi ngikuye naleyo committee ebheka ama-local governments ku-MTCT. So zonke lezi zinto ezenzakeleyo since 2018 kuze kuzofika namhlanje and 2023 ngiphezwa kwakho nje kungekudala nje ngizoliphathela ireport lana elizoyibona nje izohlupha kusazonike umhlaba angingakhulumi kakhulu
baba uDube mlungisi
decide ukuthi bebe loyal to the party babe ngabantu abakwanisa ukusebenzela abantu lati ukuthi nxa sebekhuthwa sibe kwazi ukuthi ayisikhalele umuntu lo ngoba amanzi asabona nothi ukuthi sikhalele umuntu lo ukuthi ethatha ama state
labo bekungumnumzana Thembelani Dube webulawayo Progressive Residents Association Tinashe Kambarami umunye wabasanda kuxotshwa kukansili yakobulawayo uKhaliphani Phugeni weMDCT lo mlungisi Dube olwela ilungelo loluntu lapho libazwe bexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela lona enkundleni yokuxhumana yeFacebook kukansile VOA Ndebele ngesizwe udaba oluveza umbono kahulumende weMelika.
Intatheli zindaba ezimeleyo yakwele Cuba uRoberto de Jesus Quinones useze wamanyaniswa labemuli yakhe ngemva komnyaka ethwaliswe amagabha avuzayo evalelwe ejele lapho okusetshenzwa nzima. Lanxa kusamukeleka ngenjabulo ukukhululwa kwakhe, elemelika lithi lilokhu lime ngelokusola okuqinileyo ukubotshwa kwakhe engelacala alidalileyo ngaphandle kokuqhuba umsebenzi wakhe. Kutsho unobhala obona ngobudlelwano bemelika lamanye amazwe womhlaba, uSecretary of State Mike Pompeo embikweni awethule ngemva kwalesi sehlakalo. Mhlaka 7 Ncwabakazi 2019, uhulumende weCuba ugwebe uQuinones ukuphika okomnyaka esebenza kanzima ngemva kokumfumana elecala abamkhandele lona lokungalaleli abomthetho. Ukubotshwa kwakhe lokuvalelwa kwakhe okwesikhathi eside ethonisiswa engavunyelwa lokuhlawulela isibambiso kwasolwa ngabanengi. Abambophayo kabazange bazihlupha ukumchazisela uQuinones ukuthi ubotshelwa cala bani, waze walizwela emthethwandaba njalo akazange avunyelwe ilungelo lokumelwa ligqwetha mhla ethonisiswa. Abachuchisi bakahulumende bamvimba ukuveza ubufakazi bokulinyazwa akwenziwayo ngamaphoyisa lapho bembopha. Ngombimbitho lonyaka bamalela isicelo sokuthi axolelwe ecaleni lakhe iparo. Kulihlazo njalo kuyadanisa ukuthi uhulumende weCuba angaphatha ngesihluku esingaka intathele izindaba esebenza ukuvula amehlo kaZulu ngokuveza mgceke amaphutha enziwe ngabesimbusweni ukuze kube lombuso wentando kaZulu. Kutsho uSecretary Pompeo ethi akumangalisi okwenziwa nguhulumende weCuba ngoba evele esaziwa ukuthi usebenzisa loba yisiphi isizathu sokuvala ilizwi laba lemibono ehlukile kwele yakhe ukuze aqhubekele phambili esephula ilungelo likaZulu lokukhululeka ukutsho imibono yakhe kanye lokuthonisiswa okukhululekileyo kwezibotshwa. Abenhlanganiso ebona ngamalungelo entatha lezindaba e-Committee to Protect Journalists bathi eleCuba liqhubeka likusibanga sokuba lesimo esile mithetho elikhuni enza ukuthi kube nzima ukusebenza kwabezindaba bekhululekile. Emhlubuleni wonke wasema Americas, eleCuba libikwa lingelinye lamazwe alichumi ancindezela ukwethulwa kwezindaba ngokukhululekileyo, imisakazo kanye lamaphephandaba wonke ephansi kukahulumende wekhominasi ngokuqondiswa kwemithetho yalelo lizwe. EleMelika likhuthaza amanye amazwe alombuso ofana lowayo owentando kaZulu emhlabeni jikelele ukuthi ananze lokuqakathekisa ukuhlonitshwa kwelungelo loluntu okugoqela ilungelo lokusebenza kwentatheli zindaba zikhululekile lapho edlelana leCuba.
Lolo bekuludaba oluveza umbono kahulumende weMelika. Singeke ehlukane isihlobo, wathi sikhangele ezinye zezindaba abezikhokhela. Abalwela amalungelo oluntu labazali bapha imbono ehlukileyo ngovulwa kwezikolo ngesikhathi umkhuhlane weCOVID-19 ulokhu umemetheka eZimbabwe. UZulu wakobulawayo kanye labenhlanganiso zokulondolozwa kwamalungelo oluntu lokho besola ukuxutshwa umsebenzi kwamakhansila awe-MDC Alliance ngabe-MDCT. Inkosi uBulelani Lobhengula Khumalo yesizwe sikamthwakazi uthi umongameli Emmerson Mnangagwa uyazikhulumela nje xa ethi akasoze yavumele ukuvuselelwa kobukhosi besizwe samaNdebele. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo uPraxedes Jeremiah.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa yinawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.